umthetho osanda kwethulelwa uZulu nguhulumende ulawula ukuba iminyaka yokuzalwa yokuthiya umsebenzi ikhutshulwe isuka kuminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 yayafika kumachumi ayisikhombisa 70. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kavezanga izizathu zokwenza lokhu osokuthiye abasakhulayo besithi sokuza kuba nzima kakhulu eZimbabwe ukuthola imisebenzi njengoba okhulu labogogo sebekhangelele ukuhlala isikhathi eside besebenza. Umthetho omutsha lo ukubeka sobala njalo ukuba abathatha umhlalaphansi bengakafiki iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa abasoze bethole impentsheni eyeneleyo. Osakhulayo ohlala eMavuku eHarare uKeith Mawuyo ukhathazwa linyathelo elithethwe nguhulumende.
Izaba lama impact abuhlungu kakhulu especially ebantwini abasha abazama ukudinga imisebenzi kodwa abayitholi, ngoba okuzenzeka ukuthi uma kugcwala abantu abakhulu emsebenzini.
Omunye osakhulayo owethukileyo Ngunyasha Dube.
Mina ngicabanga ukuthi bekumele ukuthi uhulumende ayehlise leyo myaka than ukuthi ayikhwezi. Khathesi sile population enkulu yabantu abatsha, ama-youth phecelezi 67% of i-population yeZimbabwe ngabantu abatsha, and abaningi bangikhona asila msebenzi.
Baningi abangahambelani nomthetho omutsha owethulwe nguhulumende. Uprince Mpala yena uthi kuningi okufunwa izisebenzi, hathi ukuluphalela emsebenzini.
Silokukhangelela ukuthi nxa abanye beretire, abanye bayangena, i-system ikwanisa ukugcina wonke umuntu kusiba yi-cycle.
Ababalisi abakumhlanganiso elwela amalungelo abo e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe labo bayawusola umthetho lo. Uthemba kuye Moyo uthi ukuyamangalisa okwenziwe nguhulumende.
Nxa yena esefuna ukusincitsha iholo ngokuthi sidubeke silokhu esiyamukela inhlamba leyo size siyefika iminyaka engamachumi ayisikhombisa, ngilusizi kakhulu.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule iziphathamandla zikahulumende zisithi silophe incwadi ku-email, kodwa umphathintambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iphephandaba le-Herald ukuba uhulumende ufuna ukusebenzisa abantu asebelolwazi olweminyaka eminingi ukwedlula abatsha, bona athi bayaphanga bachiye imisebenzi. Iziqondiso zomthetho lo zithi abakubutho labangamapholisa balakho ukuthatha umhlalaphansi beleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha 60. Abalwa impi yenkululeko bavunyelwa ukuthatha umhlalaphansi beleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65. Uhulumende uphinde wakhuphula iminyaka yokuthi amapholisa ahlale emsebenzini isuka eminyakeni engamachumi amabili 20 isiya kwengamachumi amathathu 30. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.